Ngana masiba wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo kubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabatshatileyo silo mama uSakhile Liline uMadube incwadi kwezamasiko esintu njalo lo baba uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo ungwenyama ke usibhalele wathi omama ukukhanya ngazani sebemehlomehlo kambe kunjani
umama wayengela phone kudala ubaba wayengela phone okwela umuntu ocabangela abantu obonakala umuntu emisa umama esitaladeni umuntu emgwaqweni ehamba kwesikhathi abantu bantu bezondisela izindlela lapha dube sekuqhaza umuntu segigidike efonini kodwa kaloba kuzondile ngento abake balwa ngayo emzuzwini emhlanu edlulileyo sebona umama egigidike efonini sekucaba ukuthi kushuthi olomunye umuntu ngaleceleni
Konapho ke Madube siyabona ukuthi sibaba omama bodwa kwenye labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo kuvame kanganani kolokho
ukuhlunguka obaba ezindlini lakho kuvamile njalo singakulanguleli i-percentage yabo baba ungafika ithengxenye futhi phezulu edlule yabomama ngoba obaba sobantu bokukhuluma kakhulu iningi labo basela ngaphakathi njalo uhulumende veni ngani ukhangele kakhulu kusayidi yabomama ufithi ukuthi abanewethu labezindlini lapha nasengikubone kaningi ezindlini eziningi ezehlukeneyo ukuze uzuzuzele ukuthi ubaba lo wadlani ubaba luhlaleleni lale nkulumo yasikhithi lo mama lokukhuluma uba la magama lana ukuthi angalithi kubaba kuhlavela kuthuli ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi uhlala pho ngunika inkulumo ezibuhlungu ukuthi uhlukumezeka ngaphakathi ukuthi ndangamndamndane zonto ubaba wangikhona yikho futhi ukuthi useze watshaya umama wambulala ufithi ukuthi isiqala sangikhona yabe kuvele ekuqaleni umama enguye yabe ihlukumeza ubaba ezindlini so ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kubomama bodwa
thiza kunjalo baba
kunjalo lake kutho uMadube ngoba obaba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njengoba usazi indaba yami ukuthi ngitshela abantu ukuthi ngiyachaya ejini kuba nzima ngibona ngani ukuthiwa kuthi umuntu lo yazehlike lo yabonga ukuthi uyihlekisa kwabanye amadoda ngakho abaningi bagcine befela ngaphakathi uzothiwa umuntu osezithethe labantu abathathu abahlanu kwela bengilande ngo-2019 ababe bazibophela akwaziwa ukuthi kuhlukunyezwa ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzothiwa bebengazwani nonkosikazi wakhe so njani ngatsheli muntu ngathola ukuthi la ubaba wayedindwa endlini ubaba wayeshaywa amampango ngoba laba bamazweni kakhulu la esikuwo hayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba obaba ngababa ngamabhrugo kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni laba e-CD Western World
siyaluzwa sibili udaba lwethu solungani luyavuthwa sibili kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye nxa ungavala kolampo Madube kambe ungatshelani umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba-ke kunanzwa insuku lezi eze-16 days of activism against gender-based violence kambe abantu bangaziphatha njani
abantu abaziphathe kuhle kube nokuzisana ezindlini kube nokuhlonipha uzama ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama ungumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxa lingazifane kuhle ngana abanye abantu abazalihlalisa fansi balincedi ukubulala ngobokumtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi isicine sihlezi kuhle dingani ukukhuluma likhulumisana kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalisize sibe yisize sihle ngamasiko aso yabo
kliba khonapho-ke baba Sibanda
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani longakwakho wenze ngubaba kumbe umama shiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangani lizathola ukuthi zizahlala kahle ungacabangeli omunye umuntu ungelabo bufakazi njalo nxa usulobo bufakazi thiya ungabulalanga kuthi uthi ayihlophiwe nguNkulunkulu abantu abakhumbule amasiko lapho ezivela khona bakwazi-ke isintu sakithi ukuthi kasiwuvume ukuchapha ezindlela nxa umbohola malini kumbule esikhundla esinganani nasemsebenzini hlonipha omunye wakho
hhayi-ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatheleli thuba ukuthi mbonge ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo mbonge njalo unkosikazi Sakhile Liline kuMadube yingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo
ziyowagcina amasiko wawoangela amanye amazwi bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala
kwathinibayawutshela bathi salulandela
salulandela
iwonomsi